siyabonga Chris lejonga lichona njani emakhaya yikudibana emsakazweni wa Studio 7 ngolesine mhlaka 21 ngonkwenkwezi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wola mukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Wasebenza ukuthi
ekhuluma emhlanganweni oqoqo engabe ebulawayo agenda umkhokheli welinye lamacele MDC umnumzana Watchman Ncube uthi ubukhokheli bukamongameli Robert Mugabe umzekeliso oveza sobala umbuso wangamelanga ulandelwe inkokheli ye-Afrika.
Uzananzelela ukuthi 25 May i-Africa Day seyibulawayo agenda iqoqe umhlangano lapho uprofessor Watchman Ncube umkhokheli we-MDC kede enqosiwe ukubana azokhulumisana nezakhamizi zakobulawayo mayelana ngezibonelo zakhe ukuthi Afrika uyibona isiya ngaphi.
Ukungezwani lokufuthelana kubandla leZANU-PF sokufike kuzinga elibi kakhulu kulandela ukhetho lwama-by-elections akhangelelwe ukwenziwa ngenyanga ezayo ezigabeni ezimbalwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo.
Obe ngumeli weHurungwe West edalele eParliamente engakaxotshwa kubandla leZANU-PF umnumzana Themba Muliswa uhlasele obe ngumsekeli kamongameli welizwe unkosikazi Joyce Mujuru laye oxotshwe kubandla linye umlandeli wokuthulisa engameli uxolo. Obe ngumeli weHurungwe West edalele eParliamente engakaxotshwa libandla lakhe leZANU-PF umnumzana Themba Mliswa usesole kakhulu onkosikazi Joyce Mujuru laye oxotshwe kuleli bandla ngokuthula abalandeli bakhe behlukuluzwa. Kodwa omunye wabaxotshwayo njalo obeyisikhulumeli salo umnumzana Rugare Gumbo uthi kuyinkulumo nje yomuntu odinga usekelo. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama uyalandisa.
Umliswa uthola amazwi emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe eMedia Center lamhle kuseni ngesikhathi esethula isimo sodlakela eHurungwe West lapho ancintisa khona ezimele kukhetho lwama-by-elections oluqhutshwa mhla zilitshumi ngoNhlangula. I-Studio 7 ikhulumisane lomunye wabaxotshwayo besetheswa umlandu wokufuna ukuvukela umongameli Robert Mugabe, umnumzana Rugare Gumbo, phezu kwenkulumo kamliswa ngodaba lokuthulisa kukankosikazi Joyce Mujuru.
Thina kasifuni ukuphephisana, silathi nomkhokheli esilaziyo ukuthi yiyo ebesilaye ekutaliseni zezinto lezo, waxotshwa lathi saxotshwa. So nanxa abantu bebonga ukukhuluma yokukhuluma siyawazi ukuthi abantu ezinye izinto ngenxa yokuthi babe benama-frustrations abo ukuthi manxa engakholisile nento eyenza ngenxanijeri wafotelenga ukuthi akuyiziphi ukuthi sisebenzelayo nabanye abakhokhela asebenzelayo basebenzelako athumanjiri umanjiri yezinto egeda yiresi umuntu wathethiswa umuntu waphini bakuthukuluza kakhulu.
Ugumbo uthi kulilungelo lakhe unkosikazi Mujuru ukukhuluma loba ukuzithulela phezu kokwenzakala kuye kudaba lwezombusazwe kanye lokuxotshwa kwakhe ebandleni.
Siyakuluma Mujuru, siyakwazi ukuthi okwenza ukuthi ayenze into kuyini. Siyakhuluma naye nsuku zonke, siyozalana lapho esikhuluma khona. So it's his democratic right ukuthi akhulume akufunayo. Kodwa ungenzi ukuhlukuluza abanye abantu. Hayi, akimfuni yokuphila. Azange akuthethise umuntu kulandile, azange akuthethise umuntu.
Emhlanganweni lo, umliswa uphinde wasola umkhuba odlakela athi ugxile kakhulu kuleli bandla esezibonela ngawakhe lapho abalandeli bakhe behlukuluzwa kuthiwa bengaze bamvotela kulolu ghetto. Uncome njalo abenhlanganiso ezisebenzelana lozulu ethi yikhona kusithi dlwe kuye ukuba baqhakatheke unganani endabeni zokuba ngomlamla nkunzi ekuxabaneni kwabantu. Ngakho ke kumele basekelwe ngokugcweleyo. Umliswa uthi akayi kubuyela muva kudaba lokuncintisa kulolu khetho, aleqiniso lokuba uzanqoba njalo uzakusa udaba lokuhlukuluzwa kwabacatshangelwa ukuba bangabasekeli bakhe, abanye babo bengabalinyazwe okubuhlungu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nguMavis Gama.
Umkhokheli welinye lamacele eMDC umnumzana Walsh Mncube uthi ubukhokheli bukamongameli Robert Mugabe ngumzekeliso oqakathekileyo oveza sobala umbuso omubi ongamelanga ulandelwe inkokheli ye-Afrika. Uncube wethule amazwi la emhlanganweni obuqoqwe inhlanganiso yeBulawayo Agenda namhla okuhlaziya ilanga le-Africa Day elinanzwa mhla ka-25 kulinyanga. IBulawayo Agenda izaqhuba njalo imihlangano efanayo kumalanga alandelayo lamalunga amabandla atshiyeneyo. Ekhuluma ngodaba lunye, siqhume omunye wabangene emhlanganweni wanamhla umnumzana Butholezwe Nyathi wasichasisela okunenge.
Uzananzelela ukuthi u-25 May i-Africa Day soyibulawayo Agenda iqoqe umhlangano lapho uprofessor Weltman Ncube umkhokheli we-MDC kede enxusiwe ukubana azokhulumisana nezakhamizi zakobulawayo mayelana ngezibonelo zakhe ukuthi i-Afrika uyibona isiya ngaphi ngeminyaka embalwa ezayo, lapho esivela khona ukubona njani kuyini kuphisela i-Afrika njalo kuyini okwehlula iZimbabwe ukuthi ithuthuke njengelizwe lase-Afrika. Umeshiya nje imibono yakhe mayelana ngeZimbabwe esikhangele i-Africa Day ekuyayo mhlaka-25 May.
Uthe ulibona liminjani lakusasa leZimbabwe kanye le-Africa jikelele?
Uprofessor uthe yena hhayi ulethemba, uyabona ukuthi i-Africa inakho ukuthi ithuthuke isiya phambili. Loba nje elenkangelelo yona le yokuthi i-Afrika izathuthuka, kodwa uyananzeliyela ukuthi hayi iqiniso ngombono wakhe ukuthi hayi umbuso esikiyo owezane u-CF hayi kawusoze usise ndawo, ngoba ngabantu abanganakiyo amalungelo abantu, ngabantu abanganakiyo intuthuko yabantu. So yikho akubona kuyinto encindezela intuthuko yaseZimbabwe, aphinde akhangele njalo abone ukuthi okay, sikhona lapha eZimbabwe umthungameli wethu owehluleka ukuthuthukisa ilizwe lakhe nguye ophinda akhokhele njalo isadika, aphinde akhokhele njalo i-AU. Kuye uthi hayi lokhu sibili kuliphutha elikhulu njalo kakuniki ithemba lokuthi kuzaba lenqubekela phambili e-Afrika. Kuningi njalo kunyaka ethintileyo wananzelela njalo ukuthi hayi bukhokheli labo be-opposition kulezi gwenqa sikhangela ukuhlephuka kwamabandla aphikisayo lakho, lokhu kwenza umsebenzi wokuthuthisa azamalungelo kuxeke.
Uncube ukhulume njalo ngodaba lweZimbabwe wathi izolo abantu beZimbabwe inhlupho zabo bekuzinhlupho zabo kuphela, kodwa lamhlanje iSouth Africa sikunanzelela ukubana inhlupho zabantu beZimbabwe zinhlupho zayo layo. Ungasichasisela kune?
Hayi ukuthintile lokho, bekulomunye obebuzile umbuzo wathini kubona njani lokho okwezinophobia, sesithi hayi ngesikhathi iZimbabwe yishupha isangena kubosadika Agenda laphana othabo Mbeki bananzelelwa bangani bakusayidi bayelekelela kusayidi lokulondoloza umbuso kaPresident Mugabe, but kathesi sokulezinophobia sebehlutshwa ngabantu yeZimbabwe abazama ukudinga intuthuko ngezomnotho ngokuya elizweni labo, yikho sesiyibona ingabangqozweni yaleke edikhona imalangeni edlulileyo. So uthi ukuthi hayi lakho kulusizi sibe ukuthi kathesi iSouth Africa alubabe lalo ithuba lokuzama ukuthi balungisise umbuso waseZimbabwe, kodwa hayi kabasenzanga njalo, ngakho yikho sesilapha esikhona.
Umnumzana Butholezwe Nyathi ngomunye wabangene emhlanganweni weBulawayo Agenda oqhutshelwe koBulawayo lamhlanje.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Iningi emaphandleni lithi liqhubeka liziphilisa ngenhlelo ezijiyeneyo ezigoqela ezokufuya, ezokuthelezela kanye leminye imisebenzi yezandla. Lezi nhlelo iningi lazo zibikwa zisungulwa zinhlanganiso ezizimeleyo zimanyene lohulumende. Okuningi lolu daba sikuzweni kungxoxo isiqhubelo Senator Sthembile Mlotshwa eMatopo, yena osichasisela ngezinye zalezi nhlelo.
Amaprojekthi akhona uhulumende uvumela ama-NGO basayinelana benza ama-MOU bavumelana ukuthi hayi wena uzasincedisa kulokhu, wena uzasincedisa ngoba ungathi uyakhangela lapho esihlala khona thina kunamaprojekthi omama bale nkukhu abazuyayo kule maprojekthi okukhangela kwabantwana laba abangalabazali kulabo mama ababayinvolved kukho befandwa bakhala bayepheka ezikoleni baphekele abantwana labo bese benikwa ukudla kwenkukhu amatiyane ukuthi bafunde kungaze kube ngokwezingadi sizikuyaba ama-NGO abesenza lokho. So ama-projects amaningi wona lawo engiwabone khona ngapha kwelakithi emandebeni angazi ukuthi kulekuthi yindawo ka-Origin Site yokuvele kungalazulu. Ama-projects amaningi abantu bavele bafunayo umuntu abe ngayizifuyo kumbe abe ngawekulima ngoba kula ama-projects embuzi khona ilokhuzeyethi ayikhula size encedisa abantu ukuthi sibafundise imbuzi ziyelatshwa ziyenzani sibathengele omama bona abahluphekayo sibathengele imbuzi kuthale embuzi ezizombe sabuya ngesikhathi esingaka sizobona ukuthi ezingana ke iquestion ke iyanika abantu inkomo ithi ithatha unina wakhona inike futhi omunye umuntu olandelayo like ingaqalisa inika ama-word of five zingazala amathole akhule siyathatha inkomo lezana iyezinika futhi abanye zize zifike isikhathi sokuthi hayi kathe sisezigugile azisazali baqalise kutha futhi kulethi inhlanyelo entsha yezinye inkomo. So ama-organizations la yiwo akhona anjalo then i-World Vision iyayenza i-food for work lapho abantu ababhalisa khona basebenze kwe-20 days kumbe bafuna ukulungisa izibhorane zabo kumbe bafuna ukugqiba imigwaqo yabo ngoba imigwaqo lokho yakufuna ukugqiba nininile ngaphandle abantu bazigqibele vele akulo omunye umuntu oyigqibayo. So bangabuya bayigqibe-ke sibanika-ke ukudla ukuthi hambe bekudla.
Lo Senator Sthembile Mlotshwa weMatopo bekhuluma icingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Idale le parlamente ele European Union parliament namhla lisole uhulumende ngokunyamalala kukamnumzana iTaitsa Mara lathi kumele adingwe atholakale ngokuphangisa. Leli dale lithi kuyadanisa ukuthi uhulumende weZANU-PF uqhubeka ngokwephula amalungelo oluntu. Lithi njalo uhulumende kumele alandele inkuthazo yedale le-High Court eyokuthi kumele adingwe uZamara njalo amapholisa azise uZulu ngemva kwawo wonke amaviki amabili ukuthi sefike ngaphi ngokudingisisa kwawo. Umbiko lo uza ngemva kweviki eyodwa umanyano we-EU ukhuthaze njalo uhulumende weZimbabwe ukuthi akhulule uZamara nxa elaye njalo abathumbi bakhe babotshwe. Abamabandla aphikisayo elizweni abagoqela umnumzana Morgan Tsvangirai kanye labalwela amalungelo kaZulu labo bathi uhulumende weZANU-PF kumele adinge uZamara etholakale ngokuphangisa.
Studio 7 Live Talk ukuhlelo asihluzeni bomama lamhlanje sihlaziya inhlelo zokuziphilisa ezenziwa ngabesifazana ababhekane lomumo ongamanga kuhle wezenotho elizweni ezifana lamaklabhu okulondoloza imali ama-savings clubs.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umsekeli kanobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba umnumzana Anthony Blinken ubikwa elubhekise kwele Myanmar lapho akhangelelwe ukuyakhuthaza ukuphathwa ngcono kwabohlobo lwesi Rohingya. ababaleka elizweni lelo ngobunengi belubhekise emazweni awe-Asia ukuyadinga impilo engcono. Iningi labantu laba yilo elibumba iningi labantu asebehlengwe loba ukufela engozini zokugenqoka kwemikhumbi ethwala abantu abayaphephela emazweni awe-Asia.
Umkhokheli wezokholo lwesimuslim kwele Iran u-Ayatollah Al-Khamenei uthi uhulumende welizwe lakhe kasoze avumele ingcwethi wezomvikela lezesayensi ezomhlaba ukuthi zize ukuzohlola indawo zalelo lizwe lapho okugcinwa khona izikhali zebutho phansi kwesivumelwano sokuvimba umsebenzi wokulungiswa kwezikhali ze-nuclear ezilakho ukutshabalalisa umhlaba.
Ngesikhathi amazwe abesundu ekhangelane losuku lokunanza ukubunjwa komanyano wezwekazi le-Africa o-African Union mhlaka 25 kulinyanga, abasakhulayo bathi alikhanyi ithuba lokuba kungaba lo manyano walawa mazwe ongavulela izigidi lezigidi zezizalwane zalo amasango entuthuko lempilakahle engahambelana letholakala emazweni athuthukileyo agoqela awe Europe, iMelika, iAustralia lamanye, kubika uMark Peter Ntambe.
Amazwe awezwekazi le-Afrika akhangelele ukunanza ilanga lomanyano wawo ngomvulo okwenziwa minyaka yonke kuleli zwekazi zimhlaka 25 iNkwenkwezi. Abatsha bathi ababoni bezafika kubanga lapho umanyano we-Afrika ungaphathisa ekuthuthukiseni impilakahle yabo ngendlela izinto ezimi ngayo okwamanje. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezifundi e-Student Representative Council e-University yeZimbabwe, uStengisani Vuma, uthi isifiso yiyo into ekhanya engekhoyo emazweni awezwekazi le-Afrika sokuba leli zwekazi lisebenzelane ngomanyano ongaphanga uphathise uZulu wonke kuntuthuko. Ethi sikhuluma kanje e-University yeZimbabwe abalinanzi leli langa.
Lapha alinanzwe. I think I was this year, but speaking from last year, Africa Day, lilanga elingananzwayo la. Ngikhangela okwayenzeka last year, ama students elo babhala exam on Africa Day.
UNkosazana Shantel Mkandla oqhuba izifundo zezombusazwe ye-political science kuleli college uthi umbuthano we-African Union wona ngokwawo obuthanisa amazwe anje ukhanya udonsa amadolo ekusebenzeleni ndawonye ngokuseqiniseni okucina-ke kubangela ukuxabana kwabantu.
Lokhu ngaphathiswa ukuthi abakhokheli bama-states ase-Africa behlangana bezwisisana ukuthi kambe inkinga ingapi. We can't have a black man fighting another black man. So abantu abengahlangana njengama-Africa behlale phansi bexoxisana bebonisana ukuthi hayi mfowethu thina silwa from the same front siya ngesikhala esifana nayo. So why are we divided?
Uthi i-African Union yenza kanje khona kulezinto eziqakathekileyo ezilokhu ezimele zenziwe hathi elizweni linye ngalinye kuphela kodwa i-Afrika yonke jikelele ngokufana nayo ukuze abantu abagoqela abantwana labesifazana baphile ngcono bevikelwa amalungelo abo.
I-African Union isiphonguba ligama nje elimelela ukuthi sithi njenge-Africa lathi sile union yethu ngoba currently besibona ama-attacks from terrorist groups anjenge-Boko Haram that's in Nigeria, sibona ama-attacks e-xenophobia e-South Africa, that's the same as having the whole of Cape to Cairo. I-Africa yonke is being affected by the same thing, by killings, by attacks, by terrorism, but the African Union ithule ngalolo hlobo ayingana kwayikungena ukuthi
uRomeo Msemburu oyingcwethi kwezomnotho uthi ukusebenzelana kwamazwe emanyene ikakhulu njengelizwe linye kungaphathisa ukuba intuthuko yelizwe elinje kwezomnotho iphange ukuphathisa abantu abaningi ababhekana lodaba lwendlala lobuyanga. Kodwa umnumzana Kennedy Maduna ofundisa ezombusazwe ekolijini le-University yeZimbabwe uthi okwamanje ukumanyana kwezwekazi le-Afrika ukuba libe lomongameli oyedwa lilamazwe ajiyeneyo esenza njengezabelo okwakukhuthazwa ngumuyi umongameli owake waba ngumongameli we-Libya uKhenel Muammar Gaddafi liphupho kuphela okwamanje elikhatshana lokufezwa ngoba inkokheli ezinje zingelazo isifiso njalo kulokungethembani phakathi kwenkokheli zonke kuzwekazi le-Afrika zilembono etshiyeneyo osakhulayo uLionel Majoni uthi noma kuqakathekile ukumanyanisa leli zwekazi kanje kumele kunanzelelwe njalo siqakathekise ukuba sivikele ukuphazamiselwa amasiko lemikhuba yesintu sikhangelana lemisebenzi efana lezitabane
sithi njengama-Africans into eze-homosexuality lezo azisiphathi kahle sizokuthi bathathe izikhundla zaphezulu recently sizokuthi kulaba bama-newspaper sizokuthi ama-homosexual sithathe izikhundla zaphezulu kuma-border awo and so forth ngama-speculations kodwa into zakhona azisiphathi kahle njengabantwana abancane and even kuma-politicians sizokuthi ama-MPs nabanye aba-involved khona ngama-homosexual so thina lathi siswele ukuthi kusasa letilabeli menja
uhle ngiwomthetho ofundisa ezombusazwe uthi inkinga yikuba amazwe amaningi lokhu ebhekana le nkinga ezijeneyo ezifana lokuyanga abahlamuki abafana le-Boko Haram le-Al-Shabaab kunye lokulwisana kwezombusazwe okuthi isikhathi kunye le mali yokuba amazwe onke le amanyaniswe kuba ludubo njalo kungakhethwa bani ukuba ebe nguyena ozalibusa lelo zwekazi khona inkokheli ezinje zilelwa ukubusa kanje lasemazweni abo. Izwekazi le-Afrika yilo elilobuyanga obedlulisa amalawulo kuzigidi lezigidi zabantu balo. Njalo imizamo yokusebenzelana isibone ukubunjwa kwe-African Union, i-Pan-African Parliament, lenhlanganiso ezifana le-ECOWAS, SADC, Arab Maghreb le-COMESA. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingu-Mark Peter Ntambe.
Ngokungezwani lokufuthelana ebandleni le-ZANU-PF kubikwa sekufike kusibanga esibi kulandela ukhetho lwama-by-elections akhangelelwe ukwenziwa ngenyanga ezayo ezigabeni ezilithumi lane. Esigabeni seHarare East kubikwa kuyikho kulethelele libandla udubo ngoba kulababili abazamela leli bandla kukhetho lwama-by-elections. Umnumzana Terence Mokupelo, Nkosazana Mavis Gombo yibo ababili abe-ZANU-PF abaphiwa imvumo yokuncintisa bemele leli bandla lidalele zokhetho. Umongameli Mgabe lenye inkokheli bathi bafuna uMokupe hatshi uGombo ukuthi ancintise. Ukuthi esigabeni seHurungwe West lakho kulodubo kuleli bandla njalo yikho okubikwa kulodlakela olwesabekayo. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gando weStudio 7 uxoxe lomnumzana Impehlabayo Malinga, isiphathamandla seZANU-PF endawonye lomnumzana Peter Moyo ebandla le-MTCT onguye osungula lingxoxo.
Yeah, ithi la esikubonayo nje kebandla le-MDCT ukuthi eHarare East kade behluphana bona bezanu bodwa njengoba likwazi ukuthi khona thina asikho kuma-elections akhona la ama-by-elections sathi hhayi bekilani bake bayenze ngoba kule kuyayifunti kona zilungiswe so sibona behluphana bebodwa bona ngokwabo zanu nezanu.
Ye mnumzana Malinga, njengokutsho kukamoyo lapha sibona ungani akumanga kuhle kubandla lezanu PF kuma-by-elections la, ungathini wena ukubona kwako?
Ama-by-election newethu wonke ame kuhle, akonductwa through ama-PCC, abantu bayafaka ama-CV yabo, i-PCC ikhangela ihluza ama-CV lawa ibone ukuthi umuntu ongcono ngamelela ibandla ngabani abakhwalifayayo. Nxa kusuka lapho kungena ama-primary election, and i-primary election akujayelanga vele ukuthi iyenze ama-candidate abe mabili kube le-tie, and yinto esayenzayo ilizwe lonke. Coming to Harare East, eHarare East kwaba nje i-case yabantu misguided njengoba lakho endlini lako MDCT even endlini ngakhaya kumbe noma e-church ungathola omunye umuntu oyabe phikisana lokho yabe kufanele kwenziwe okuyikho right. Ubaba u-president Mgabe uqondisile lokho ngevili lephekileyo ngokuthuma ubaba uMnangagwa ukuthi etshela abantwana ukuthi hayi njengabadala esikurecognizayo thina vele njenge-party e-democratic iZANU-PF yikuthi oyabe winile election nguye umuntu ohamba aye representa iZANU-PF yikho labona umkhube wasuka wayengena ngoba abagangile wasebenzama ukufohlisa ithole elingayisilo ufuzele ibe khona
ya mnumzana moyo njengokuthi kwakho ukuthi lina la chedele muva lati hayi asingeni kukhetho lolo ungachasisa nje ngama feature ukuthi indawo ezinjengebulawayo lapho belivele lilo sekelo khona kakhulu kanti kungani lakho lingancintisanga
na okwenza ukuthi kona singanyekise ngoba okay wethu was on record ethela abantu lizo zonke ukuthi sina esekuyenza ukuthi kona singangeni yibugcini ezwa iZANU-PF iZANU-PF ivele kayenzile lekhulu yokuthi ukuthi wonke athabe yebo siyakwazi ukuthi kona akula umuntu engathabisa ukuthi wonke kodwa i-reading yabo isegcekeni ende siyakwazi ukuthi ba-reada njani isikhathi esiningi sihlala sileke sikhala kufuna lapha sikukongress yathi yaphuma le resolution ukuthi kona isikhathi ima election la kona kala yezwe kodwa xa besivumela lawo ma election ende lapha yikuqalisa nje sikuyenzayo ukuthi kona sikhalisele khonapha siyaphambili ivela sifuni kona ukuva ngabo na be rigana bodwa bona ngokwabo what more about abanye abantu futhi nakhona ukho sabo ukuthi kona kuvela kusebenza yikudlalisa isikhathi ukuthi isikhathi sabantu ungone ofisi sibisane antiriserezi izinto ezenza ukuthi khona i-election for sure
nanto ke udaba mnumzana Malinga uyakhuluma lapho baba uthi kule rigging
yenzile i-rigging le yakhuluma ngayo lami yamasti vela ngoba amasitsi nalawa ayethiwa contestar amasitsi ekade bewawinile bona wonke amasitsi lawa amasitsi babawinile kuqala ngoba bebelento okuthiwa yi-area yabo okuthiwa yi-stronghold lapha abavele balabangani baba bathanda kona but in the last couple of months ZANU-PF ibiloki gaina igaini support yabantu labona even ama election ka 2000 for maga 2000 daga 2005 2008 besloke sigaina ama support lapha kuma stronghold abo loke sibandla and mina even ngingumuntu lengqondo nginje so kungathwa ngingene ku ring lo Mike Tyson vela ngiqumi kona lapha and babona laba MDC ukuthi iZANU-PF yasithaya labo njengoba bengabantu abacabanga ngibitsana babona ukuthi hayi lapha bayasithaya siyekele ukungena kwi-election yinto ekhona buda kulokunye akula umuntu ongasuka angene ku-ring lo Mike Tyson noma upromise 20 million vele yabukwazi ukuthi yamuncane umhlathi
unanso phela indaba mnumzana moyo kuthiwa bayamthanda umuntu njalo akula rigging
ZANU-PF isegcekeni umuntu wonke weZimbabwe uyakwazi labo bayazikhulumela sihlangana labo kunapho kumizana bethu kenapho
ungabaqamba ngamabizo
hallo
ungabaqamba ngamabizo abakutshela
kambe ngingahamba ngitshela abangani bami abangitshela into ezinhle kangaka yamente kona iZANU-PF irigini yabo le isegcekeni khangele kuyone bakhuluma ngendaba yokuthi kona ama-stronghold etawuni yabona nxa ulisela laphayana ungathola lapho ufuna ukuyatshontsha khona izipikiti uthole sekugcwele imali uyabaneka ngoba yabesaba ukuthi kathi imali le ivele ngaphi mnale ngilandele izipikiti kumatawuni lapho abantu bayavoteli ye-DC azabe emaliningi ibe yinqumbi ukuthi nokuthi batshontshe kuyayangisa emaruveva kuchiphile ngoba
lo mnumzana Peter Moyo isiphathamandla sebandla leMDCT obexoxa endaweni lo mnumzana Impehlabayo Malinga webandla leZANU-PF bexoxa icingweni lo Chris Gande we Studio 7
lezathatha twayisa ife namayimbo bana bobe nikubomba njito yobe lezathatha twayisa ife Namayimbo, bana hove nukubomba njito yove.
Amen.
Leza tata twaisa ife. Namayimbo, bana hove nukubomba njito yove.
Amen.
Nalika pondo ine, naliba ine, nalakolwa ine, nalichita fiyose fibi. Nalika pondo ine, naliba ine, nalakolwa ine, nalichita fiyose fibi nalika poto ine naliwa ye nalakolwa ine nalichita fiyose fibi
ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Umkhokheli welinye lamacele MDC umnumzana Wishme Ncube uthi ubukhokheli bukamongameli Mgabe ngumzekeliso oveza umbuso omubi ongamelanga ulandelwe inkokheli ye-Afrika.
Ukungezwani lokufuthelana kubandla leZANU-PF sokufike kuzinga elibi kakhulu.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lo ntungameli Nkomo lilale.